Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 22 kuNcwabakazi 2023 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ukuvota kuqalile elizweni lamhlanje ekuseni kukhetho lapho umongameli Emmerson Mnangagwa avotele edolobheni leKwekwe. Omunye ancintisana laye kulolu khetho webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamita, yena uvotele ekuWatsana eHarare. Ewange West Constituency eMathabeleni North, abanye abavukele ukuyavota kukhetho lwanamhlanje kabenelisanga ukwenza njalo kulandela ukuswelakala kwamabizo abo ku-voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ukuvota kuqalile eZimbabwe lamhla ekuseni kodwa kulembiko yenkinga eziningi kwezinye indawo lapho okuphuze ukuqala abantu bengatholi amabizo abo lapho bekumele bevote. Endaweni eziningi zokuvotela abantu baphuzile ukuqala ukuvota ngesizathu sokuthi ikhomishini yeZEC layo iphuzile ukuhambisa amaphepha okuvotela amakhansila ubulayo wonke la kwezinye indawo zelizwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Loba nje ukhetho luqhutshwe ngokuthula kwezinye indawo zelizwe, kube lokufuthelana okuqhamuke eChabalala Preschool ku-Ward 13 okwenze ukuvota kuqale emini ngo-2:30. Ilunga le-Central Committee yebandla leZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma, usola iZEC ngalokhu kufuthelana.
Lathi njengebandla sidedekile kakhulu ngokubhanxa okwenziwe iZEC ukuphuza ukubisa amaphepha, especially lawo awe local authority. Ngibhodile indawo eziningi, okuhle ukuthi kwezindawo sokuqalisile, kodwa kuleli indawo lakhe lapha kuwa 13 akukaqalisi, akafika amaphepha, nasemagwegwela futhi bebengakaqalisi. But kwezindawo bonkuluma ningale asefikile, sebeqalisile ukuvota abantu.
Isakhamuzi sakobulawayo ku-Ward 13 unkosikazi Judith Shanyenzi uthi ibizo lakhe kalitholanga kuluhlu lwababhalisele ukuvota.
Silande ukuzovota lapha, but ngihambe ngacheck-a ibizo lami emasuku, wathi ukuthi ngivote emasuku. Ngihambe ngacheck-a ibizo lami ngaliswela, so ngibuye lapha ngathi sengihambe lasendlini club ngaliswela, so time ngiye lapha ngizolikhangela.
Inengi elikhulume le Studio 7 lithi amapholisa abaphethe kuhle kobulawayo bekungela dlakela. Isikhulumi samapholisa iZimbabwe Republic Police umnumzana Paul Nyathi ukhuluma ngokuphuza kokuqala kokhetho endaweni eziningi zelizwe.
Nangempela kulama logistical challenges. Sithi kulama police station okuthiwa kavulanga ngo-7. Kathesi abezeki basithembise bona ukuthi they are working towards addressing ama-logistical challenges lawa. So cela uZulu ukuthi alalele, uZulu ananze ukuthula, njalo asikazifuni ukuthi abantu bahambe kuma-police stations besiyobuthana. Sizabenikeza indlu eminingi ngokuhamba kwesikhathi.
AbeZEC bathi bakhangelele ukuba kuza kuba le ndawo zokuvotela ezedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lambili, 12,370 elizweni lonke. Bazise njalo ukuthi bebedinde amaphepha okuvota edlula izigidi eziyisikhombisa, 7.1 million. AbeZEC bakhuphe njalo umbiko othi kulandela ukuba lamacala amaningi edalela emthethwandaba kugcine kuphazamisa ukusebenza kwabo lokudindwa lokuhanjiswa kwamaphepha endaweni zonke zokuvotela elizweni jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo eCommand Center ngingu Anastasia Ndlovu.
Si lokhe sikusedabeni lokuvota asizilapha emsakazweni sesilenda thathela izindaba ebisebenzela kobulawayo uEzra Chisa Sibanda ukuthi sizwe ukuthi kuqhubeke njani khona ngale. Siyakwamukela ukuhlela.
Ngibonga sithandekile kunjani eMelika namhlanje.
Hayi siyaphila lapha so umhlaba wonke la lapha eMelika babheke ngelibomvu khona ngapho ukuthi kwenzakalani. Ye ungasitshela ukuthi kathesi sikhuluma nje ungaphi njalo kuhambe njani.
Ngobulawayo kathesi nisuka ke lapha eLarch City Hall. Into yenzakele namhlanje abantu bavuke ngemantatakusa besiyavota njalo ubonile sithenga bo 5 ekuseni sathola abantu sibevele bemile ke sokuzindwendwe bemile kubo City Hall bo Evelyn bo Carmel bo Hillside ungene emalokitshini abantu bemile belinde ukuvota. Wachaya ke 7 o'clock watholakala ukuthi hayi abezeki bathi angeke sivule. Sasesikhuluma lo kuthiwa ngu presiding officers ezindawana basebesitshela ukuthi balinde amaphepha abo laba abantu ababangama councillors akamongameli amaphepha bekhona lawo laba e-house of assembly esithi ama-parliamentarians bekhona amaphepha lawo kuthiwa ama-ballot papers abengekho lawana ke okuthiwa ngabantu okuthiwa ngama-councillors ikakhulu ku-ward 1 kobulawayo ke iBulawayo Central ayizange ivule amaphepha afike ngo 12:30 emini baqalisa ukuvota ngo 1:15 kobulawayo ku-ward 1. Kwenzakala njalo ngale ke Cottle Park lapha deke kuncintisa kakhulu ke uProfessor Mthuli la eka bavulanga amaphepha akhona ukuthi kuvule ukuthi uqalise ukuvotwa kuvotwe ngo 2:00 emini. Sithe sibuza ke bezek basebesitshela ukuthi kule 12 hours amahola alithumi lambili azafakwa nxa kuvulwe ngo 2 emini kuzavalwa ngo 2 ekuseni. Kuthi kubana ke Cottle Park namhlanje khona ama polling station azavala ngo 2 ekuseni, kobulawayo Central azavala ke ngo 1, kukwadike inkulumane la azavala ngo 1. Kuthi udla ka Thesi ngivela khona mphuma ka Evelyn High School lokho kuvuliwe bathembisa labo ukuthi kuzovalwa ngo 1 ekuseni. Sizwile ke Victoria Falls ngale kuhambe kuhle bekulokuthula kodwa ke ngase wange ibandla le MDCT balalela amalunga abo lawo thonga ama election agent la ukuthi angene ngoba bengelazi incwadi zokungena othwa accreditation ukuthi bavunyelwe bongena ke ema polling station bakhangele esithi ku monitor ke ukhetho ukuthi kuvotwa njani ngakho balisiyo bayenziwa lokuthi ay accreditation ekwanda baqalisile abantu kahle sithandekile ekuseni bavotile
uxolo ngingakubamba khona pho umlomo singaqhubeki kobulawayo usuke uke waxoxisana laba kundwendwe lezi wababuza ukuthi bathini ngokuthi kuyangezelelwa amahola la ichumi lambili kungabe kuzabaphatha kuhle yini abanye nqa kuntambama lapho amagetsi akhona abanye ababuyela ezindlini ke sokumnyama
khonapha ke nje evelini esikolo sinedolobheni basebenzisa ukuthiwa ngamakhandlela amagetsi akhona lawana kangakhanyi kakhulu eholi yangkhona. Bembuza ke lamapholisi ukuthi kambe ngabe kukudleni ukuthi kunje kodwa hayi kuyabonakala abantu abaningi sithandekile bakhalele bathi kabasaphenduki kababuyi bakhathele ngoba babuye ekuseni ungakhona ukuthi abantu abaningi babethatha ke lokuthiwa ngamaphilisi babefuna ukudla ngakho abahambile abaningi bathi abaphenduki emalokitshini bathi bayesaba otsotsi ngixoxela abaningi bathi bona vele nxa sokutshayela lesi sikhathi sebebuyele emakhaya ngoba uhambe busuku bazabanjwa inkunzi ngotsotsi kukanti kuzakhanya ukuthi abantu abaningi ngasoze bavote ngendaba zokuthi kwamaphepha lapho zile kubuya lanxa kuyabe lokho kuvuliwe kodwa abantu abaningi abakho. Ngikhuluma nje lapha-ke eLarch City Hall sokunabantu abalutshwala sokuphuma ukuthi 1-1-1 Evelyn Chiwula abantu abangu-7 kuthi kuyakhombisa ukubana ke abantu asoze babuye.
Yebo ke okokugcina ngamafitshane ungasitshela ukuthi ezinye ingxaki ebezikhona iziphi baphendukisiwe yini abaningi lapho bese kuvotwa khona ngenxa yemininingwane engenelanga.
Yeye imininingwane eminingi abaningi amabizo abo kawatholi bebebhoda ngama-polling station bawaswela, kukanti abaningi bagcina bebuyela. Abanye bangikhona abantu bavota ngo-2018 okakathesi amagama abo ebengekho, hhayi babuyelile abaningi. Abanye bebesiyathola kwezindawo isixoxela welobhengula West igama lakho lithole khona ngale nxa uyazi uBulawayo eTownsend High School kwade kule gama lakhe khona.
Hey, hayi kuyezwakala. Siyabonga kakhulu ke lapho besixoxa le ntathu izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ekoBulawayo. Lokhe sikudaba lokuvota esigabeni seWange West constituency eMathabelele North. Abanye abavukele ukuyavota kukhetho lwalamhlanje bathi kabenelisanga ukwenza njalo kulandela ukuswelakala kwamabizo abo kuvoters roll. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabo ngumnumzana Julius Mangena obefuze avote kuward 11.
Ngiyafika uKings ibizo lamandi 2. Then ngangacheck efonini. Efonini wabentshele kwenye indawo ibizo lamandlitholanga.
Umnumzana Dabona Ndlovu laye ubhudule waze wabeka phansi kusukela kusempondo zankomo laze layatshona.
Ibizo nxa ulikhangela efonini reflektha uChamabondo B and then ward 5. Ngidinge Chamabondo Primary School esiso isikolo sawuqala. Ngayodinga kwesesi-2 ngahamba kwesinye futhi esesi-3 ngase ngihamba eVobi. Ngasembuya lapha eKings ngasengisiya eGlow.
Lokhu kufakazwa ngumnumzana Nkosinathi Jiyane unobhala jikelele webandla lezano PF eWange.
Uzathola ukuthi umuntu lapha devotela khona kustation A kasekho, mhlawumbe ibizwa ke lithola kustation B. Second kulabanye totally mhlawumbe amabizo ababangatholanga which is ama rare cases. Kodwa ukuswelakala kwamabizo kwenza abantu abanye begcine bekhalala.
Okhankasela ukumela iWange West edalele eParliamente ekubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Vusumuzi Moyo, uthi abezekhi baluma ulimi kuncazelo le.
Khuluma kanje kuward 9 kuthiwa kulabantu abangu-45 abakuhimbi. Siyongi-10 ngikhulumisana nabo bathiwa abanye bangkhona ngaba-deceased, abanye bangkhona ngaba-register after the cut-off date proclamation. Abanye njalo bathi-ke ngabahengela ngenxa yokuthi they are now appearing emawadini abo-2.
Ozancintisa lo Moyo emele ibandla le-MDCT umnumzana Somveli Dlamini uthi phezu kwalokhu emaphandleni ama-polling agents ebandla lakhe alelwe ukungena ngesizathu sokwehluleka ukuyabhalisa eLupane. Imizamo yokuxhumana lokhokhela ikomishini yezekhu umnumzana Uthlwile Silayigwana yehlule ngoba engabambi umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ukuze sizwe okwenzakale eKwekwe lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa avotele khona, silentathela izindaba yeStudio 7 ebikhona le uMlondolozi Ndlovu. Siyakwamukela ecingweni Mlondolozi.
Iyabonga kakhulu, ngibonge labalaleli.
Yebo ke, ungasichasela ukuthi kwenzakaleni ke eKwekwe kuyinokubonile.
Ye, namhlanje eKwekwe sibe sise-Pre-Cap Farm lapho esibone uMongameli Emmerson Mnangagwa evota eqeda ukuvota ukhulume le ndaba lezindaba. Watsho ukuba hayi ulethemba ukuba uzanqoba kukhetho, sithi kumele ukhetho luqhubeke lokuthula, njalo esithi yena usebone ukuthula ngemva kokhetho ngesikhathi kuvotwa, esithi njalo kufuze kube lokuthula ngesikhathi abantu sebeqede ukuvota. Sibone ephekezelwa unkosikazi wakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa kade emphekezela khona ngale ngase Pre-Cap Farm. Kodwa sisuka lapho sisuke sangena kuma polling stations akade seKwekwe, sihambe thina saya eTruckers Inn ku polling station opposite ekhangelane lendawo ayithi Truckers Inn eKwekwe laphana nxa usemgwaqweni oya eHarare usanda kuphuma eKwekwe, kule polling station ekwaphana egcekeni nje abayibiza ngokuthi iVenus Mine open space igcekelele yana. Sathola ukuthi bekulabantu akade bevota, kodwa kunapho sithola ukuthi abantu abaningi bekuxokozela ngoba abantu bebesithi bona bavele endaweni ezingafika ukuba ntathu bezama ukudinga ukuthi bavotele ngaphi njalo bayenga. Sikhulume labantu abaningi abagoqela umnumzana Tina Shengube, yena kade sithi ube sekambe wasuka usuke amaveni evela dinga indawo yokuvotela waya embizo etshela ubana ibizo lakhe galikho wazi wagcina ese Venice ukubana athole indawo yokuvotela kodwa abanye sikhulume labo besithi hayi konke kuhamba kuhle kodwa sithole ubana bekulabanye njalo abalele ukuvota ngencazelo yokuba bebuya belama photocopies loba singathi izithupha zabo ezingayisizo kanye abaziphiwayo esingathi ngama photocopies abanye njalo bebuya belama driver's license besaziswa ukuvota sasuka lapho saya endaweni yase Amaven lapho esikhulume khona lo meli weKwekwe Central njalo oncintisa ukuba ngumeli weKwekwe Central unkosikazi Judy Jobaiwa yena ositshele ukubana kulobunzima obukhulu wasinikeza abanye abantu abehluleke ukuvota ngenxa yobana amabizo abo bebengakatholi kuma polling station betshela ukubana bebelelale esithi yena lokhu kakukho emthethweni sasuka lapho saya embizo lapho esikhulume khona lo mnumzana Coban Matsivanyika yena ofuna ukuba ngummeli owembizo yena owazise ukuba abantu bebesethuselwa ngabantu bogatsha abazalela ngokuthiwa yifas wathi njalo izeki yehluleka ukwenza umsebenzi kodwa senelise ukuthola amazwi loba umbiko osuka kumnumzana uTloyile Sligwana yena ongu-chief elections officer loba singathi umholi obona ngezokhetho kwinhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ositshele ukuba konke kuhamba kuhle esithi lapho kungamanga kuhle kufuze ukuthi laba abangazwisisanga kuhle kumbe laba abangazwisisani lezeki batsho batshela ama-presiding officers ubunzima abahlangana lapho sisuke lapho sangena eChegutu sangena eKadoma lapho esithola ukubana abantu abaningi bebeswele amabizo abo beswele indawo zabo zokuvotela yikho okunye njalo akade sikubona.
Yebo ke ngatsho ke kwezinye izigaba zelizwe bebekhonana ngokuthi bekuphuza ukuvulwa akuvulwanga ngo-7 njengoba bekutshiwo kuyini elikubonileyo khona ngapho njalo ama-ballot papers abekhona yini?
Ye ngikhuluma kanje ngisendaweni ye-Wesley e-Wesley Primary School lapho engisanda ukufika khona ngizama ukubona ukuthi kumi njani abantu lokho bemile bakundwendwe amaphepha ake abuya kwathiwa kushota akutholakali asephelile kulamaphepha angu-300 ukuphela abuyile abantu bavota aze aphele ngasuka lapho ngisanda kufika eHarare sengivele eKwekwe ngike ngayafika njalo eWarren Park D lapho eWarren Park D esikole seWarren Park for primary school lapho ngithole khona abantu sebezondile bezidla ubhedu besithi bavuke ekuseni emadabuka ukuthi abefuna ukuvota kodwa bebengakayenelisi ukuvota la kuze kwefika isikhathi engathi mina kubo 5 PM ntambama ngoba ama ballot papers abeloke ngakabuyi lokhu kukhanya kusendaweni eziningi okugoqela eWarren Park 1 lapho abantu abangakavoti khona ekwatsana njalo abantu bake bavota kodwa amaphepha abikwa esephelile imbiko esanda kuyithola kumzizo esanda kuphela so okwenzakalayo ukuthi eHarare ukhanya ngani indawo eziningi abantu balokho besamile ngoba amaphepha ayabuya kodwa afike angapheli kodwa izeki ayikazwisiseki ukubana ithini kodwa ngikhuluma kunje sivele emhlanganweni lapho umnumzana nozomjamisa owebandla le-TCCC okhulume nentathe lezindaba esitsho ukubana abaningi abebandla lakhe kabangavunyelwa ukuba bavote njalo esithi yena ukhetho lolu lulakho ukuba lungabi lokukhululeka ngoba abebandla lakhe abavunyelwa ukuvota ngenxa yokuthi amaphepha akakafiki endaweni eziningi eziseHarare kodwa kulama esingathi thina ngabahlola ukhetho ama-observers asebebhoda ababhodabhoda ngeke ngabona imoto yabo nje khathesi bebhodabhoda bephekezelwa ngamapholisi ukuthi bebone isimo abe-European Union labe-SADC ukuthi bebone isimo ukuthi simi njani eHarare ngikhuluma nje lokho kuzindwendwe abantu amanye ama-polling station avule ngo-4 PM amanye avule ngo-1 emini amanye lakhathi sabantu lokho besamile nje bemelele ukuvota.
Yebo ke siyabonga kakhulu ukubonisisa kwakho okujulileyo ngokwenzakale eNkabazwe lapho ke besile ntathela izindaba e-Studio 7 uMlondolozi Ndlovu obehlola lolu khetho eNkabazwe. Asizweni ke okwenzakale eHarare ngokhetho.
Izizalwane zeZimbabwe ziqale ukuba endwendweni emadabukakusa ngehola lesihlanu sezimelele ukuvota. Umongameli Emmerson Mnangagwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi athoba minwe mbili 80 uncintisa labalichumi edinga ukuthola njalo lesi sikhundla. Yena ke uvotele edolobheni langakibo eleKwekwe okungumango othatha amahola amathathu ukuchayela umuntu esuka eHarare.
If I think I'm not going to take it, then I'll be foolish.
Oncintisana loMnangagwa owebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, yena uvotele emzini wekuwadzana eHarare. Ubekhala ngokuphuza kokuvulwa kwendawo zokuvotela, kodwa esithi uzanqoba kulolu khetho.
There is going to be peace in this country. Zimbabwe has been remembered. There is going to be peace in Zimbabwe, prosperity in Zimbabwe, and Zimbabwe will never be the same again. Citizens have won, citizens are winning, we are going to have a new government.
Lumsakazo kawusenelisanga ukukhulumisana labezeki khona eKhwadzana 2 Primary School lapho uChamisa avotele khona. Kuthi owemfakose high school ongathandanga ukuthatshwa amazwi utshele lumsakazo ukuba okubambelele umsebenzi wokuvotisa kuludaba lokuphuza ukulethwa kwamaphepha wokuvotela amakansila. Bebekhonona abavukele emadabukakusa ukuyavota emfakose high 1 abagoqela unkosikazi Sibonisiwe Banda.
Sizizo ukuthi isikhathi sakhulunywayo ngabe basekuqalisile 7 o'clock exactly. Ukwenza ukuthi sonke sikwanise ukuseva ilanga lamhla sonke siseva. Ngoba abanye kumethi bayemsebenzini. Kulabanye mbabonileyo abathe bacelile kubhosi wabo ukuthi balokhu u9 mele chaya sebenjani sebesemsebenzini. Bavukele ekuseni ngama 6. Lokho bese layinini akukavulwa kwaqalisa umsebenzi.
Unkosikazi Dorothy Mpunzi obelinde ukuvota laye uveze ukukhathazeka ngokuphuza uqala umsebenzi wokuvotisa.
Engagcina khona ukuvota baphangisa ukuvula savota azange sibone problem. Namhla siyamangala ukuthi kuze kube nje isikhathi leso esimile. Abanye bacelile emsebenzini yafika xothu omunye uzachiya engavoti ngoda ngaxothu emsebenzini asoze ahamba ayetshela ukuthi ngaphuza ukuvota ayikomphuza emsebenzini. Sasicela ukuthi basincede basitshele ukuthi kuhamba.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wezek ukhomishina Rodney Simukayikiwa uthi abenhlanganiso yakhe bayaxolisa kakhulu ngokwenzakale kwezinye indawo lapho uZulu aphuze khona ukuqala uvota. Lokhu kuphume embikweni abawethule emini bathe wonke umuntu uza kwenelisa ukuvota nxa u7 engachaya esendwendweni. Kuthi lapho okuphuze khona ukuqala ukuvota kuza kwengezelelwa amanye amahola abantu benelise bonke ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Kusenjalo isiphathamandla sebandla le-CCC singathi uxolo lapho sizweni ke ukuthi kuhambe njani eGwanda lentatheli izindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube.
Obengukansila kaWard 6 uMnumzana Ponalo Maphala lomkakhe ngabanye balabo abehluleka ukuvota lanxa bebebhalisele ukuvota.
Isimanga nje ngifika ngadinga ibizo ndawo zonke ngathola ibizo lami lingekho. Konke sasihamba lonkosikazi bokungela luthovile sagijima safika konke endaweni kade sicabangela ukuthi engxenyeni ngabe lilahleke lafika khona konjanje le Red Cross leli tsheni ngabhoda ngaze ngafika as far as ephakama zama ukukhangela up to uze kufike kathesi hayi ibizo likhanya alikho.
UMnumzana Leonard Ncube ngomunye walabo ababhodise endaweni zokuvota bedinga lapho kulamabizo abo.
Ngiqale ejawunda holo liswela ngaye ejawunda primary aliswela ngaye ejawunda crash aliswela athethini sekhwanda hayi lokhu ngihlukumezekayo ngoba iyati yokugcina but mina ngesikhathi ngilicina ukulicheck-a ngefoni libe lisithi ejawunda holo yikho lapho emvotela khona.
Sihlangane njalo lo mnumzana Big Boy Maphosa ongomunye walabo abakade bezimisele ukuvota kodwa laye uthi ibizo lakhe ngalikho kuluhlu lwababhalisele ukuvota.
Ngifike eJawunda Park ngahamba matende wonke ngapha langangafu-ALOB ngasuka ngaya e-school eJawunda lapha ngafika ngachecka futhi ngaliswele yikho sesembuya ngapha eGwandayo. Boda lokho ngokwembhoda ade ngifuna ukuthi ngize ndithole lapha elikhona imvote lapha elikhona khona lolo wangaphi lapha engalithola khona ngiyafika mvote sazimisela ukubhoda sibili ukuthi
abaphatheke ukukhetho ababalisa ugogo Agnes Ndlovu oleminyaka yokuzala elikhulu lambili 102 ogcinwe eGwanda Old People's Home uthi ufuna uhulumende ozamnakekela.
Sewuzivotela ukuthi sithole ukudlala kuhle baba lokuthi nxa sinje sikhulile sithole ukugcinakala kuhle. Mina nginje kangila mntwana ngithole ukuthi ngigcinakale ngithole ukudla ngithole ukugqoka. Ukuvota kuhle ngoba uyabovotela uhulumende wakho ukuthi kube lo hulumende oqondile ozakuphatha kuhle.
Lanxa ukhetho luqhutshwe kungeladlakela abamabandla aphikisayo bebekhala ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF abakade bebhala phansi amabizo laba abavotileyo. Kule mbiko njalo eveza ukuthi abanye abantu abavotele eGwanda bathole ngamabhasi besuka eMapisa kanye leKhezi ukuze bazovotela ibandla leZANU-PF eBedbridge laseNsiza. Ukhetho luqhutshwe ngokuthula ngaphandle kwamatafula abefakwe ngabalandeli bezanu-PF ayiyo adale ukufuthelana. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kusenjalo isiphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Prince Thobeka Sibanda uthi indawo eziningi zokuvotela zivulwe ngesikhathi eBhinga njalo benelisile ukuxotsha abefazi ababethe gwaqa entubeni zokuvotela. Asizweni omunye ovotele eNkayi lo votele eMkhithika bechasise.
Ngithe eNkayi South eMhengela.
Uvotile yini? Kodwa bekhona ama ballot papers.
Yeah, akhona ama ballot papers. Mina ngisinike ebusweni ngosifi ngathathela abantu ekhethini kwavuma ngo-7 layinako ukuthi abantu bebenkinga abantu bazivotela kude baphuma bahamba balathesenimangasi ukuthi andestashi bebenkona abatandestashi akubankinga ithi zivotela kukude kukhululekile ngezigaba zingakhulumakazi bafuke ukuthi
ngizo lami ngithembeni Khenkala ngihlale e-Country Club ngivotele eMkhithika Primary School. Asikavoti yikho kuqala nje ukuthi kube ne-line khona ama-ballot papers afike ngaphezu ngabasithuba. So abantu yikho beqala nje kulayini.
Manje wena ukhatshana onganani njalo ubona ingane uzavota?
Ukuvota ngizavota but leta kodwa ngizwela labo ababefika becelile emsebenzini ukuthi lesha bona bazakwanisa ukuphenduka ngicelile emsebenzini kanye bezovusa futhi.
Silokhu sikudaba lokukhetho kulo muntu obesendwendweni lokuvota uqaleke wabhubha eWarren Park namhla ngemva kokuhlala isikhathi eside kudwendwe lolu emelele ukuvota. Isehlakalo lesi sibikwa senzakale eWarren Park High School. Inkundla yezimlive ithi umuntu lo uthwalelwe esibhedlela lapho abhubhele khona esanda kufika. Okuningi ngalokho asikuzweni kudaba uNtungameli Nkomo weStudio 7 asethulela lona ixoxe lomfundisi uSen Sibanda oweChristian Alliance.
Isek siyananzelela ukuthi indlela ababambe ngalo ukhetho ngalesi sikhathi ukuphuza ukuletha amaphepha lokunye singathi yikho osokugcina kusenzakala njengesehlakalo lesesenzakale eHarare bekungadingakala ukuthi umama lo azalahlekelwe impilo yakhe. Ngakho thina silusizi kakhulu njalo sikhalela imuli yakhe.
Ukobulawayo lapho elihlola khona ukhetho ukuhamba njani? Bayaphangisa ama ballot papers abuye ngesikhathi abantu baqala ukuvota ngesikhathi yini?
Kwezinye indawo ye abekhona kodwa indawo eziningi baphuza. Ngikhuluma kanje ngisenketha lapho abaqalise khona ngama 1 bekulokhu kungavotwa abantu lokhu bemile bemelela amaphepha. Kutheke esebuyile kunje kathesi imdwendwe lokhu ikhona iminingi lokhu sibhoda sikhangela kule mdwendwe eminingi abantu lokhu bemile bemelela ukuvota lokungena ukuthi bavote. Ngathi nje okukhuthazayo siyabona abatsha, siyabona omama, siyabona obaba bamile ngokuthula bemelela ukuthi bekwanise labo ukuvota.
Endaweni eziningi mfundisi sibona ukuthi laba abasekela izanu abazibiza ngokuthi yifazi bagcwele kuma-polling stations bafaka amakhempu, bafaka ama-desk, bebhala abantu abayabe bevota okuyinto engekho emthethweni. Kuyakhanya yini kobulawayo kuyenzakala?
Sike sazuza ke imbiko yona leyo njalo ngiyakholwa ukuba bona bezekhi lamapholisa bakwanisa ukuba bakwanisa ukuthi bayibambe leyo ndaba babona ukuthi bangakwenza njani. Ngenxa yokuthi silokhu sikhuthaza wonke umuntu ukuthi asilandeleni imithetho ebekiweyo eyiyo esiqondisa ukuthi ukhetho kumele lubanjwe njani, singayenzini izinto emaceleni ezingagcina ziletha ubudlwangudlwangu.
Lo mfundisi uSen Sibanda wenhlanganiso yeChristian Alliance obexoxa icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela kwenzakale elizweni lonke ngalolu suku logo vota olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.